Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu.
Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Oye ngummeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamanje.
UJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICCC.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla lezano PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakobulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030.
Leyo indaba ye-2019 rata bamiyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu. Kulexuku elikhokhelwa ngababe ngabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lo nkosazana Lynette Karenyi Kore. Leli xuku lithi lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Ukuthi elinye lilabo umnumzana Promise Mkhwananzi, umnumzana Jameson Timba labanye abakuxuku elithiwa ngama Citizens National Assembly kumbe CNA. Umnumzana Chabangu yena elokhe khokhela icele lakhe elithiwa yi-Interim Committee. Kobulawayo izolo bekulexuku labasekeli abasakhulayo besithi bona bafuna umnumzana Nelson Chamisa aphenduke azoba ngumkhokheli wabo. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza.
Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho ukuthi imbangela ikuhlukuluzwa sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo useyenza into eziningi ezingekho emthethweni uhulumende evuma nje njalo, bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kuka Sengezo Chabangu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahofisini eGertrude Mthombeni maduzaneni lo-3rd Avenue lapha kuntuduzi yathuna, ngabona kona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change. Bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa njalo bathi kulezi nsuku kagqoki impahla eziyelo sokuyinjayela ukuthi behlale bembone egqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelingisela yena njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Chabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engakutsho, yikho engufakazileyo namhlanje mfowethu.
Sizwa kuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, iblue. Kuhamba njani ngamahofisi la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora?
Hayi, thina ngathi ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane, kodwa sikwaziyo ukuthi abantu ade bebhadala iofisi leyo bayazakala, abantu ade bebhadala amanzi, bebhadala ugetsi, abantu laba bayaziwa njalo. Awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugetsi. So nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu ngikhangele ukuthi ngekabani. Kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi, ababhadala ugetsi, abantu abayaziwayo njalo bengabantu abasebenza lo mnumzane Advocate Nelson Jamisa.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje sixoxe lo zithi ngumgcini ingcebo webandla lesisisi kuqhuku elisekela umnumzana Chabangu, umnumzana Mbuso Siso.
Leyo indaba ye-2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe, sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla. Ikanti-ke thina hhayi besingakhangelelanga khonokho. Thina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impoza abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni. Yikho
manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo, umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani?
Umkhokheli njengoba kube yinto nje esike lathi singayikhangelelanga ukuthi uza kuba ngumuntu othi usetshiya ibandla. Kodwa-ke nxa esetshile sabusenani, you cannot hold one at ransom ukuthi hayi ndoda kuya ngapha sizokhuluma. Of course kuyakhulunyiswana, but lingabona sokwehlule kufanele kube lani, kube le-way forward. Njalo leyo interim committee ekade vele isaziwa la ukuyazigandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama records, esuke ngesikhathi kusiba lama double candidates. Laba asebebuye kathesi kasibazi ukuthi ngabani, ngabantu asebelande ukuzoganga, ukuzophambanisa into enhle ekade siyibombile. Sa-appointa u-secretary general wethu uSengezo Thabangu njengoba umbonile beyiphethe kahle into le. Yazi yakuba kubi sokuthuthe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo ikomiti baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iphathi engithi ngaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government ku-president of senate e-parliament lasezek bayihambelani i-constitution leyo.
Ye manje umkhokheli lizakhetha nini?
Izahlala interim standing committee lesinqumo njengoba kuyiyo basi only authentic body ekhona kathesi. Leyo eyabe promise mkhwananzi sebengama acting president asikwazi ukuthi uvelele ngaphi, ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Chabangu belong to. And leyo Congress oyibozayo iza kuba khona, singahlala phansi ngambiza uBarisengezo Thabangu izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala laye phansi silungise lokhu okade kugobile. Angitsho nalapha kade phambanise khona mhlawumbe unyengwe ngabanye abantu akade esesebenza labo esethiya laba eqale labo leyo steering standing committee. Kodwa engakuthembisa khona ukuthi yebo ye iCongress izakuba layo singahlala phansi. And njengoba sekulama-event ona la sesifikile ukuthi hayi president usenjani usethile, sokuzamele kuhlaleni phansi sidiscuse whether we are going to have an elected president or sizakuba yona le standing committee, interim standing committee, is a continuous working committee. Lokho kuzahluzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Siso ozithi ngumgcini ingcebo webandla le-CCC kugqugu elisekela umnumzana Sengezo Tshabangu. Oyingummeli wezengeza West edalele eParliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamantshi. Umnumzana Sikhala ufunyanwe elecala lokutshotshozela udlakela lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa isigwebo sokupika okweminyaka emibili. Kodwa umantshi usuke wabeka isigwebo lesi eceleni izolo esithi uSikhala usehlale kwesikhathi eside evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngakho kumele akhululwe ndawonye loSithole. Kodwa ubaqwayise ukuthi akumelanga badale icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. USikhala uphuma ejele ibandla lakhe likhanya selidabukene phakathi kulandela ukukhalala komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yena owazise ngeviki edlule ukuthi usephumile kubandla le-CCC. Untungamile Inkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Into esijabulisayo namhla ukuthi uJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just i-CCC or abantu abe-opposition bonke. Siyabonga lathi ukuthi uJudge Law ubone kumele ukuthi aphume ejele.
USikhala uphuma ngesikhathi ibandla leno, ibandla lakhe le-CCC selidabukene phakathi. Ubona ngani kuzamphatha njani lokho?
Ukuthi sokulamacele ama-CCC and whatever. Uyabona into eyenzakalayo even in human history. Ikuthi ma lingakwanisi ukukhipha the party that is ruling. Kuyaba lokubona oku-different from different angles. Thina okwakathesi we just wait and see, ngoba sihlala e-diaspora sibona ukuthi kuzaba le association enjani. Ngoba siyakwazi ukuthi last week uBabu Chamisa was the president of CCC. Last week laye waphuma wadaye. Usezamile ngoba into le ingani kuthiwa isingenwe izanu everywhere. And then kwaba lokuphikisana lokukhulumelana, and then abanye bathi bafuna ukwenza something different, abanye bafuna ukuya ngenye indlela. So hayi, it is political maturity yokuthi layo i-time iyatshintsha a lot of things. So after the dust settles, i-opposition siyabe silokhe sikhona ukuthi sikhiphe yona le izanu PF engathiwa ibambelela iZimbabwe yonke a free and a fair way of living. So hayi hayi, singazikhathazi okuningi because siyakwazi ukuthi even in families kuyaba lama-disagreements. Abanye babone ukuthi bahamba so, abanye bahamba so. But at the end of the day, the one goal is to remove ZANU-PF. Asikwakukhohlwa lokho. But sizalungisana and then everything will be okay.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Ntungamile Inkomo we-Studio 7 eseHohio ngapha kwele Melika. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla njalo sebandla lezanu PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathebheleland Zambezi Water Project solusemaphethelweni. Ubekhuluma amazwi la kuthange embuthanweni wokukhankasela umnumzana Joseph Chuma oyibandla lezano PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba chabalala edalele parliamente ngomgqibelo ozayo. Kodwa umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu leinsiza njalo kulenkampani esivumile ukwenza lokhu kuhlelo oluzathatha umnyaka owodwa kuphela. Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi bazibonela ngawabo amehlo ukuthi uhlelo lwe-Mathebelele Nzambezi Water Project aluphuthi lamuhla.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika eGwayishangane sabona, kodwa ke sithi thina njengedolobho lakobulawayo yi-long term plan ya ukuletha amanzi kobulawayo. So short term kumbe medium term, hatshi long term, ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise i-30%, bese kusenziwa-ke i-pipeline ezasuka-ke eGwayishangane buyizofika kobulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying, okutsho ukuthi indawo ephansi, okuthi nxa manzi sedonswa esebuya kobulawayo kuqansile, kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina-ke hatsho kwakathesini kalisoze lusiphangisele, alisoze-ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo. Yikho-ke sesithe sesithole o-private investor abafuna ukusakhela idamu le-gas block ensiza. Savumelana labo ukuthi hatshi njengedolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu. Sibona ingani lelo damu-ke yilo i-short term plan yokuletha amanzi kobulawayo, ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu-18 kusiya kwenyanga ezingama-30 months. So mbonani luhlelo luseduze ukuthi luphele, kodwa-ke hhayi kwayishangani siyayamukela, kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze sithole lawo manzi.
Sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo. Zingaletha ubobelo yini kuhlupho lwamanzi? Ngoba sathi sixoxa lebandla lezano PF lathi lokhu likwenzela ukuthi ngoba ikhansili sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo.
Ye, uhulumende akumelanga sole ikhansili athi yehluleka kunika izakhamizi zakobulawayo amanzi, ngoba ngomthetho wakhe uhulumende uthi inkampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi, ikanti ikhansilo kwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu. Yikho-ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo, yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili ube umlando wekhanseli ukuthi indaba izakhamizi zingela manzi, ngoba umthetho uthi zinwa yiyo kumele inike izakhamizi yamanzi. Ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina yi-non-revenue water, asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhanseli. Yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube la ma-bowls amaningi edolobheni, sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini. Yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu, yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-glass block ukuthi kube la manzi amaningi kobulawayo. Amanzi ebhol ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esinyeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani, singazi lapho abegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani, kuhlanzekile na.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Manje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hayi sizwile laphana lisitshonge ukuthi Studio 7 inhlelo zakhe zekuseni zizavalwa. Ngokubona kwami ngibona kuqakathekile ukubana mazivala inhlelo zakhe zekuseni, even lanxa kungakusenziwa okuyabe kusenziwa ntambama
abantu laba bathola ithuba lokubana bakhulume imibono yabo. Khanya kuqakatheke kakhulu konke. Xa kade lingakubisela ukuthi abantu bakhulume imibono yabo, lokungani kuqakatheke kakhulu, kungaba into enhle kakhulu sibo.
Mr. Chris Gandhi, Studio 7, okhulumayo kundaba ezinjengalo. Bengifuna ukukhuluma ngohlelo lolwana olulungu olumenyezelweyo olokuthi umnankagu ufuna ukukhulumisana nezinduna. Angisatholanga isikhathi izolo, kodwa elami lithi izinduna zingakhohlwa ukuthi nazo zafelwa ngabantu ngesikhathi seGugurawondi. Njalo induna akulanduna kungalamuntu. Kumele babone ukuthi bona ayisibo bodwa abalobuchopho obungcono kulobabanye. Kufanele bananzele ukuthi abantu bayahlukunyezwa. Yenalo umuntu obabizayo ukuthi akhulumisane labo ngesikhathi seGugurawondi kufanele lijele umnankagu. Anti umuntu obulalayo usejele, kanti yena waye bangamfaka ejele. Number 2, kumele izinduna zicabangele abantu bazo ukuthi usiko lwakithi lwesiNdebele luhamba njani olwesintwini, ngoba bangasebenzisa ukuthi bona bazinduna. Ngoba bazinduna sokumele bakhulume abakufunayo ebantwini, kumele bakhulume okufunwa ngabantu, ngoba abantu bezwa ubuhlungu ngesikhathi seGugurawondi okulahlekelwa izihlobo labangani. So kunje sothina sizintanda njenganamhlanje, asilambama silaba basilayo ipani nxa kamnankagwa. But umnankagwa wayeyinduna, zingamtsheli straight ukuthi no ndoda wena waphazamisa sona so, ngoba inkinga ekhona la izinduna azisasebenzisi usiko olwakithi, sezisebenzisa umthetho we-government kamnankagwa enguye futhi umbulali. Lake lambola ngaphi umuntu obulala abantu eqede lapho ade hayi neliseleyo zane ngapha sokhulumisana ukuthi abantu abambabulile njani ninikeza imali. Akuvumi khonokuyani, umbulali ngomthetho uvile uhanjiswe ejele ayojeziswa. Umnankagwa kahle kahle eqinisweni ngifuna ukukhulumela ukuthi lezi nduna ezimsupportayo ziyinzonde namhlanje. Umnankagwa eqinisweni vele akufanelanga abe ngupresident. Lokhuyani ukuba ngupresident kwakhe ucathele amacala eGugurawondi kuphela. That's why libona imithetho ayifaka iyimithetho ehlukumeza abantu. Akayekele ukuhlukumeza abantu, avume ukuthi abantu bakhulumele ilungelo labo. Kodwa okusalayo ukuthi ungakhulumela ilungelo labantu, these days uyabotshwa ngoba ukhuluma iqiniso ilungelo labantu.
Siyabezwa, siyabezwa labo president bakuleli lizwe abazifaka kubu president, abazingenisa, abathatha amandla ngodlame, namhlanje bazibiza ngupresident. Mabethu bafuna ukuthula, ukuthula lokho thina bakufunayo asikuboni, ngoba kuyibona abantu abasihlukumezayo kakhulu, kodwa bajike bathi bafuna ukuthula ezweni. So thina sesithuliswa nje ngenye indlela esingayi-understandiyo. Ma sikhuluma amaqiniso or sikhuluma amalungelo ethu bathi sinodlame, asikuboni konke khona lokho thina okwenzakalayo. And ukuthula lokho akungekeze kuze kusebenze. Basezizilima kakhulu, basihlukumeze baqede basithulise bathi hayi sifuna ukuthula, thulani lingahlukumezani. Kanti bona kungani bona bangavele babona iplanning ukuthi bona batshantsha isystem yonke yelizwe, ngoba vele singaphansi kwencindezelo yethu. Ma singathi sifusa amakhanda bathi asithuleni singabangudlami. So akusiyo into esiyikhangeleyo thina singabantu bendawo. Ukuthula lokho abakudingayo angeke kube khona, futhi akunadlami umuntu wezudlami njengabo. Yibo abadala udlami kuqala, mase babona ngathi sesiphakamisa amakhanda siyabaphendula bathi thina sinodlami. Udlama lukho kuleli lizwe, udlami ludalwe yibo. Since iminyaka eminingi kangaka benza udlami, baqeda basithulise ngenkani. So akusona izilimo, nathi ukuthula siyakudinga, kodwa sifuna amalungelo ethu, sifuna nozimele wethu kuleli lizwe.
Studio 7, hawu saze sajabula lathi singumthwakazi bathi sisazi ukuzwakala kwele Melika lathi sikhuluma. Okanje-ke kudala besingazwakali, bekuzwakala bona laba abavela khona ngale ndaweni liyana yokade besaziwa ukuthi bakumele bakhulume bezwakala emaredweni, nathi sesikwazi ukuzwakala singumthwakazi. Heyi, sibonge kakhulu indaba zona esinikeza zona ezimnandi, noma nje kodwa zingamnandi zonke. Heyi, ningene phezu kodawulo kwababa uSikhala. Hhayi, ubaba usijabulo kwababa uSikhala lubuhlungu kakhulu. Yazi umnankagwa waye gcina ubaba uSikhala ejele. So mina into engiyibona umbono wami, umnankagwa uyazi ukuthi ubaba uSikhala unempande zakhe azaziyo ezikamnankagwa ukuthi yiziphi ezimpande zakhe ezinkulu, othi ma engamkhupha ejele uzoziquphuna iimpande zakhe umnankagwa lezo. 2, njalo umnankagwa naye uyamazi ubaba uSikhala ukuthi yena udangerous kanjani, udangerous kanjani, ngoba nje besebenza nje kwezombusazwe ngazo nje long back nje besondelene khona ngale usuthi uyazi kule information enenge umnanga gayazi ngoba usikhala uthi how dangerous he manje ngamkhupha lapha nejack lijongo sika makempes leli khumba ngomdluli siyabonga
sanibona sisistem sanibona basakazi bamabasi thokazi omuhle nesitudio 7 how sasenda ama record nawa ngavuli nje nawaziba ngoba sikhuluma ngezanophilo izanophilo sathi lutho nje bathi ngamasimba nje kuphela bashaya abantu ba-accuse abantu yokhe into yabo nje ngegala sekuphila lokhu asekuphila especially umnakakho siyalabo lokhu ngalogawula bakhe la isintsha zabantu lezi abafuna ukushiswa lezinta lezi abantu igazi labantu kulele liyavuka and basazonya bazoba sesihogweni
bingele istudio 7 bingele nabalaleli hhayi bakithi ngithanda nje ukuthi ngihlale edabeni ngibonge kakhulu ubaba washibhenga ngibe ngibonge kakhulu ubaba uthenda ebithi ngokungahlanganisi lensila ungahlanganisi le doti labantu abenza into abangayaziyo ukuthi benzani ostok sweet labo baba labo amakhanda amakhulu opit blue face ngenxaphanxapha inxushunxushu ubuxhophoxhopho baba babenzayo ukuba lobuselesele abantu abazicabangela bodwa ubuselfish thatha imali befake esikhwameni zabo kodwa ukuthi izimbabwe yakho ufuna ukusebenza thina amandebele ngobula babo siyabonga bakitsho ngokuthi liyale nabadalali babili ukuthi alingeni udoti lo nto zabantwana amadlwayi hhayi mhlawumbe iyobuyibe khona inkokhelo esindebele mhlawumbe izobuya ku-MRP vele njengoba silo mthwakazi thina ngoba vele thina silo mthwakazi wethu asinani nani ndinabo kodwa nje into esingayifuniyo ukuthi linoba upitbull lizenza ngathi hlakaniphile upitbull utshabango salani-kele lephateni litsheleke likhumbuze nala abangani beni labo osiguqu ukuthi abake beyekele indaba yabo yokuba lokhu behluphana noshamisa bethu uchamisa kwamele aboshwe ngemali yase-amerika edlayo ini heyi bona abadla imali zasechina lezi lizihlayo tshabango njengoba selanona selilezihlathi nemikhaba nemali yelokhu lechina elidlayo litshontshisa amavoti likhetshe amakhosi lisenza zonke izinto elizenzayo tshabango hhayi-ke leyo mali leyo iyafana naleli idlayo lina kukhona imali futhi yashiko linywa ngokufoma upresident mugabe ukuthi yadliwa ayikwazi ukuthi ayakuphi ayiqale kubuzwe yona andibana kuzobuzwa le kachamisa futhi uchamisa leyo right ayidli ngoba lina echina laphiwa ama-sanction nawaphiwa imali danko ehlali njalo
studio 7 mbingelele ku-studio 7 ya isinqumo esithethwe ngushamisa sihle kakhulu futhi atshiyinto ezilo mbangazo phakathi ezilo tshabango utshabango lo udlale ezanu kahle kahle wathengwa utshabango wathenga utshabango ethengele ukuthi isizwe sezimbabwe sihlupheke njengamanje isizwe sezimbabwe egoli siyatshiswa imihla nemihla kungekho sizathu ngaw utshabango baze basihluphekisa ezimbabwe tshabango akodwa libambe lingatshoni tshabango
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalalele hayi seyabezotshabango uma bekhuluma labophugeni uyekela uwashman ncibethi ngamandlwane into zabantwana uqinisile vele ma bekhuluma uyezwa la ukuthi badlala sibe benza ama-funis kuma nje baba besithi benza ama-funis beyala le fesi kachamisa bakwazi ngoba babi uphugeni imlomo ibomvu utshabango vele uwonyeni ubani abangamfaka vele olayithayo so ifesi liyana nje besaba ukukhuluma iqiniso ukuthi hayi undoda muhle lo yikho simfuna la sebefuna ukwenza ama-funis bethi ye ngathi nguprezident wephathi ekabani kathesi kunje liyamlandela yalibe lisithi wabalekela iphathi wabalekela lathi i-MDC haf labuya lathi uwiek selinika phekuthi khokhelaneni selisehlule ukuthi liqambe izikhundla futhi lokhu ukuthi lithe harare kulabantu abafuna lijoyina liqamba amanga abantu labana bathi singalithiye li-triple c kakubuyelwe ku-triple c abangeke bevume ukuthi utshabango athathe i-triple c bazivulela abathiwa ukuthi bajoyine utshabango lawo ke elwazileyo ngamanga liyathanda ukulalela i-propaganda liyisebenzise akulabantu beharare abalandela utshabango abantu beharare abahlanye phela ngaso wabona even le mathapelele nto utshabango vele labantu alaba bagcwalisa amahawuse lo muntu otshona elandela utshabango ekhangelela ukuthi kule future kutshabango umuntu odlala ngesikhathi lo monzoro wenziwa la kanje kodwa kwaphelela emoyeni khathesi befuna imali ze-triple c ngoba bangabayanga alike lihlukane le mali ze-triple c that's why ubhudilwana wakhiphe i-3 million esithi ngebhulethi khaya kutshela inhlambe ezinzima wona tshabanga uright ubhudilwana okwendla kuba umamakho imali yemalayinini alike lifunde ukuzisebenzela alike likhuluma iinto elengqondo ku-studio 7 lihlukane lo chamisa uchamisa akala ndaba lani uchamisa uthandwa yiti futhi alingeke lize khiphe inhliziyo zethu kuchamisa lingaze liye ekhothi lingawina ibizo but inhliziyo zethu likhohlwe akula bantu abalandela uchabanga abantu balandela uchamisa and sithi phambili ngayo
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318
silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokho ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Njengokutsho kwami isikhathi lokuthi siliphe ukuthi bekulani asisavumi silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.